ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali ebisidingwa yimuli elabantu abahlanu ngenyanga ephelileyo ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga ibisikhuphukile isuka ku 11,000 Zimbabwean dollars yaya ku 15,000 Zimbabwean dollars. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yakhe luveza ukuthi imuli efanayo kulinyanga isidinga imali engange 49,000 Zimbabwean dollars kumbe i 567 US dollars.
Sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu okwamanje kunyanga ka August ibe ifuna ke singathi i 49,000 RTGS kumbe ingaba imali efika 567 US dollars ukuze ke imuli yenelise ke ukuphathiseka okufunakalayo. Imali ekhulunywa yiZimstat imali ke elutshwana sibili okumangalisayo.
Umoyo uthi okudanisayo yikuthi abantu abaningi sebalahlekelwa imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lokonakala komnotho, kuthi lalabo abasebenzayo kabayiholi imali.
Izisebenzi ziphakathi kodubo olumangalisayo, ziphakathi kwenkinga emangalisayo. Okuba buhlungu yikuthi izisebenzi kasikwanisi ukukhonona. Sesibone laba abazama ukukhonona ngokutshenisela bebizelwa amapholisa bechaywa ngamapholisa kumakampani zathize. Sesibone laba abazama ukujenisela bebotshwa kuthiwa benza ezombanga azwe. Bona nje abantu bekhonona ngendaba ke zomnotho, njalo bekhonona ngendaba zokuswela.
Nansi imizekeliso yentengo yezinye zezinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu. I-10 kg yempupu ibiza 5 US dollars, kuthi i-50 kg yona ibiza 25 US dollars kusiya phezulu. Kepha intengo lezi zivikwa ziphezulu emalokitshini, emadolobheni amancane kanye lasemaphandleni. Yonke le imali engeneliswa ngababalisi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Uyadabula inhliziyo, utitsha kathesi wehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Otitsha babanika less than 4,000 pond, which is less than 40 US as isalary e-includa sama allowances. Kuzwisa ubuhlungu lokhu, lokhu kusitshengisela thina njengabotitsha ukuthi uhulumende yalathando lama-workers akhe angotitsha.
Amazwi kankosikazi Hlabangana agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni, yena othi ngenxa yokoma komnotho akusela nzuzo abayitholayo.
Sinaqathanisa isikhathi sokahulumende wobumbano abantu bebethola imali phinde kabili kulale bayithola namhlanje. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi impilo yayingconywana, le isehle kakhulu. Kutsho ukuthi ke impilo zabantu sebephila nje ngokuthi bathenga ukudla badle ngevikanye ngelanga. Yikho sithi njengenhlanganiso hayi siyavumelana leZCTU ubumbano lwezisebenzi khonapha elizweni. Ngokunjalo ke lathi lapha njengabantu abazisebenzayo nanzela ukuthi abantu abasebenza imali eningi ebasangaphi, ngoba umuntu othengayo lakala mali yokuthenga, kutho ukuthi impilo zabantu zimile nje basebenzela ukuthi badle kanye njengalokho esikufuya ukukhonkothayo.
Lanxa iningi likhala ngokoma kwempilo, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende baqina ngokuthi amanyathelo asebewathethe aselethe ububelo kwezenotho ngoba intengo yezinto kayisakhuphuki mahlayana. Yena uNcube lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi sehlulekile ukukhuluma labo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.